kufanekiso sibonile ukukhombisa ukuthi ibandla le-CCC linabantu abaningi kulabe ZANU-PF. Lokho kuvezwa kakhulu futhi indlela amapolisa asetshenziswe ngayo ukuze indlela abalandeli be-CCC ukuthi baye enkundleni lapho kade lulekani khona. Kwenziwe imizamo eminingi ukuvimbela abebandla le-CCC ukuthi babuthane. Futhi kunjalo abebandla le-CCC siyakwazi ukuthi abazange baphiwa imali ephiwa yilizwe linikeza ama-political party, banikeza ibandla likaMnumzane uMonsola. Kodwa ngaphandle langemva kwawo wonke lawo amaqhinga okunciphisa amathuba e-CCC, sibone amanani abo emaningi okwedlula amanani e-ZANU-PF.
Kodwa singabona labo bantu bevota ngobunengi yini kukhetho, ngoba esikhathini esiningi abasekeli bamabandla aphikisayo sivame ukubona begcwala kumarali emhlanganweni yamabandla abo, kodwa nxa sokuyiwa kuvota bakhanya bengayivota abanengi. Singabona yini kusiba lotshintsho ngalesi sikhathi?
Bengingakusho ukuthi indaba yonke leyo yokuthi uthole ukuthi abantu bayabuthana ezinkundleni babe baningi, amavoti engasahambelani nobuningi balabo bantu. Okuningi kwakhona kwenziwa yikusitsotsi lokugwelegwele lokumininini okwenziwayo ekuvoteni kweZimbabwe. Njengoba ubonile nje isigigaba se-voters roll le ehlaziwe ngabeqembu lelo okuthiwa yiphathethu, ababonise ukugwelegwele lokumininini namaqhinga ayenziwayo ku-voters roll, uthi kugcine abaningi abanesiphiwo ukuthi bavote begcine bengavotanga, kumbe amavoti abo asuke aphekwe ngenye indlela, lokho okuthiwa yi-rigging. Esingakusho-ke kusukela lapho ukuthi vele eZimbabwe kusukela khona ngo-1980 akukaze kwaba khona ukuthi ZANU-PF inqobe ukhetho oluleqiniso olulokuthembeka njalo olukholekayo abantu abangalukholwa balamukele ngenxa yokugwelegwele ubumenemene lamaqhinga la engikhuluma ngawo.
AbeZANU-PF bathi uChamisa uyazikhohlisa nxa ebona ngani uzanqoba kuma-by-elections la abuyayo la kukhetho lomnyaka ozayo, ngoba bathi bona bahlezi benqoba kuma-by-elections ngitsho lasendulo. Singabona benqoba yini njengokutsho kwabo abezayo?
ZANU-PF ayikaze yalunqoba ukhetho lwethembekileyo, ukhetho lweqiniso, ukhetho olukholekayo. Nakho mabe sayesibuka besenze njalo besenze igunya bethi bayazikhohlisa abaphikisayo, kwasho ngoba bethembe ukugwelegwele amaqhinga nodlame, yikho abakushoyo. Yikho nje baba ngisithi mina indaba egudwini ayisikho ukuthi olamanani amaningi ngubani, olamanani amancane ngubani, yikuthi abamabandla aphikisayo balawo yini amandla okuthi nxa selunqobile bawuthathe umbuso. Okumele ukuthi ngasikhuluma kanje nje baqoqa abantu bezimisele ukuthi bayiqhathe kanjani indaba yodlame, indaba yobugwelegwele lendaba yamaqhinga. Kheze i-defense devote yama-numbers abanawo.
UChamisa uthi uzawavikela amavoti abantu, ukutshilo lokhu wathi hayi isikhathi sokuqilibezela kukhetho sesadlula, kathesi uzabona ukuthi uyaphambili uyakhokhela abantu ekuvikeleni ivoti labo. Singabona ekwenza ngayiphi indlela lokho?
Empeleni singeke sibekwazi, ngoba bathi abelungu yibuthutha ukuqhubeka usenza into ngendlela yinye uthembela ukuthi kuzavela imiphumela ehlukeneyo. It's solely to keep doing things using the same methods and expecting a different outcome. Ngakho nxa esho njalo uMnumzane uChamisa esitsho ngeqotho, esitsho ngeqiniso nangenyani ukuthi uzawukhokhela umphakathi ekuvukeleni ivoti lawo, kuyinto enkulu. Kodwa singeke sibe kwazisilana ukuthi uzokwenza lokho, ngoba emveni kuyehlulile amabandla aphikisayo ukuthi alivikele ivoti labantu.